nxa abantu bexotshwa endaweni akade beyakhe bengelamvumo kufanele kube lehedale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakala ukuthi bazabuya ngabo kodwa nje umthetho nje wona vele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki kufanele uxotshwe so kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belodlwelo
sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo emashingi okutsho ukuthi abasoze babe besaxotshwa libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela begwanda lakwezinye indawo
umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngesithiwa i-precedent kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba indaba zakhona ziyatshiyana abanye bakha ezindaweni ezingafuni kumbe emapulazini abanye bakhe emasimini emadlelene kuthi i-court nje idali icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba nxa wena vele udazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo kuwe ukuthi ukhulumeke lamatile bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha kuyenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi ze-court kodwa i-precedent ekhona njengmanje sitsho kakutsho ukuthi wonke umuntu owayakha nje mahlayana uzanqoba
abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenzisa ukwakha lapha lina lokhu libona njani
hhayi phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende layo atsho labayenzi bayazi imithetho bayenza imithetho njengmanje sithi nje ukuthi nxa loba uwakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi akukhuphe kumba akudingeleni indawo ukuye ngoba nguwe uyabeudala icala kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule ngoba kuthi aphoke uthawu kanti abantu abavele bakhe endaweni engayisiyo angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawulisa ayingxenye kodwa wakhathi zangonto kuzakwenzakala.